Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 27 kumpalakazi 2020 ngokhiphs dube. Endabeni zethu lamhlanje, uyamemetheka umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe.
Abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha kobulawayo eZimbabwe.
Uyaxokozela eHarare emhlanganweni webandla le-MTCT we-Extraordinary Congress. Umongameli Donald Trump lokhu ezama ngamandla wonke ukuguqula imiphumela yokhetho olwenziwe ngolwezi.
Amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela into leyo eyenziwa ngoTrump.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kakhulu umsakazo. Kulabantu abafika phose ikhulu 83 abahlolwe izolo eZimbabwe batholakala benomkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi iningi labatholakale belomkhuhlane lo ngabantu abahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilitshumi lantathu asebehlolwe kusukela ngombimbito lonyaka batholakala bele-COVID-19. Kunani leli abedlula inkulungwane ezilitshumi lengxenye 10,519 sebaphepha kumkhuhlane lo kwele Zimbabwe. Sokubhubha abedlula amakhulu amathathu lamajumi amane 341. Uze sizwe okunengi ngomkhuhlane lo, uEzra Jesus Banda weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumile Ncube oke wahlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo okokuqala ngakakutshela ukuthi wahamba njani. Umkhuhlane ukhona, abantu abakunanzeleli ukuba khona komkhuhlane lo indana yonke nje lapha kobulawayo eZimbabwe yonke. Kodwa mna njengoba ngilapha kobulawayo engiza kutsho ukuthi lapho esihamba khona njengoba kathesi simile esitholo lapho okugada khona abantu kule greens supermarket kulani ani okwenzakalayo. Wonke umuntu khonapha abanye ababona balamamask bayazihambela kuphela. Mina kwakubhujiwe efletini engihlala kulo, sahamba sisiyakhulumisa imfa yayisuke eGoli lapho esathatha khona igcibane leli ngoba sabanjwa saba yisibili emafletini elilawo ekhansili saba yi-16 abantu abadala then abantwana babangu-10 so it means sasiyi-26 esasibanjwe leli gcikwane. Engakuzwayo ngibanjwe leli gcikwane bengakangibambi ngaqala ngagula ngatshaya likhanda elalinzima isifuba sami saba nzima njengomuntu ogijima obegijima obegijima imarathoni ngathi obegijima ngakhefuzela kwaba nzima ngaluza ngaba ngangabi le power kuma-joints ami. Ngihlala ngiwumuntu odiniweyo lazi ngangasela appetite ngingasela chest kodwa hhayi ngokuzwa ukuthi kumele umuntu azisize njani ngase ngisenza lokho kuthiwa ngikufutha ukulihlafuna iginger legarlic nokunatha amanzi elemoni agudumalayo. Hayi kwangisebenzela kakhulu.
Wathi selibanjwe labanjwa njani itest le yenziwa njani bazi njani ukuthi ukwazi ukuthi upositive unawo umkhuhlane kwakuhambe njani?
Kulo makhelwane owathegulile njengomuntu wayelezimali zakho wasezihambela ngabona ematadei ukuthi bayemcheck ukuthi ulawo bayemhlola ukuthi ulawo yini umkhuhlane lokuthi akuyini okumenzayo watholakala ukuthi hayi upositive. Wasokuthiwa hayi amalonke emafletini lawa omathathu ohlanile njani ohlanile itest. Babuya bazotesta abantu bazosihlasela sonke nje ama-results angikhona aphuma ngemva kwensuku ezine ephume epositive and babedingadinga esiphume esipositive laba ababenegative abazange babalande.
Kwaseliseziwane ke lapho abalaleli bafuna ukwazi ukuthi kwasekusenzakalayo
owenzakala lapho ke sithese ama-results esebuyile. Actually besithestile kwathiwa sihlala ezindlini singaphumi simelela ama-results. Sahlala insuku lezi ezine simelela ama-results ukuthi aphuma athe buyile ama-results besifonela besitshela ukuthi i-ambulance imile phansi ukuzolithatha lapho selisiya e-quarantine center elangeni. Sahlala sibili i-7 days elangeni e-quarantine. Kwakumele ukuthi ngasahlala 10 days but ama-results aphuza ukuphuma bona bathi babala i-quarantine from the day utestile ngosuku otheste ngalo manje nasase sihlalile 4 days so sasala kodwa sasala 7 days e quarantine center lapha nelanga sihleze elangeni sasikhiwa ukudla kodwa okwakukubi kwakuyikuthi ukudla kwangikhona babengazange babe basikuze ukuthi idayetheni kumi njani sasiphiwa nje njengabantu abasejele ukudla ukuthi namhla liyaphiwa ipabiji elamatemba isithwale sikhabishi ngamatemba ntambama lizaza futhi isithwale sikamatemba sasekuseni lidliswe ama-series emini besengo-ten selinathi sitiye eleshugabhili isimpe seshugabhili ngamaqanda afrayweni sasesithinga thina ukuthi lisifrayelane amaqanda ngembiza ezingekho thini sesitshele ngabanye abasebenza khona lapho ukuthi hhayi amaqanda lingavumi balifrayele wathini bawabhoyile ngoba izinto ezisetshenziswa lapha kazihlanzekayo yeah. Sahlala insuku eziyi-7 sikhona lapho kwakungamnandi ngoba akula entertainment akula network akulani sasihlezi kuphela obaba
siyalilindwa yini
hhayi khona amapolisa kodwa njengabantu esibamba umthetho azange sibahluphe ukuthi ke sifuna
wena wabanjwa konke nonkosikazi
mina ngangilo nkosikazi the-last born yami ele-10 years
la yayi-positive
yayi-positive
lapha lizwe umnumzana Dumile Ncube ohlala koBulawayo obexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asiphoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Uyaxokozela emhlanganweni webandla le-MDCT owe-Extraordinary Congress owenzelwa eHarare namuhla okukhetha umuntu ozangena esikhundleni esathiwa ngumoyi uMorgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka ka-2018. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Baxabene kakhulu abasemhlanganweni lo owenzelwa eHarare International Conference Center kulandela ukukhitshwa kwamanye amagama kugwalo lokuvota olwe-MDCT. Amagama amaningi akhitshwe kuvoters roll ngawabantu abadabuka koBulawayo kuntshontshwe lolunye ugwalo lokuvota oluhluthunwe kwabavotisayo loba nje lugcine lutholakala kalusasetshenziswanga ugwalo lolu kusesatshwa ukuthi amagama okuvota abeselotshwe ngendlela engaqondanga kuvotelwa abancintisa ukuba ngumongameli webandla leli ababalisa unkosazana Thokozani Khube, umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Elias Mzuri lomnumzana Morgan Komichi. Omunye wabala magama akhitshwe kuvoters roll umzana anyway mlotshwa
amabizo zika wakho kuvetas like njenge district yami iphela ndawu mpuphuma amabizo zika wakho la yakho thina singama chairman ngkhulu don't know why sesicabanga ukuthi mhlawumbe udaki daki sengene lapha sisitontjela sesifuna ukujontjala yes thina sivela koBulawayo sizile lento yethu sizoyithatha into yethu sibuyele la ekhaya yes lapha ngomama
omunye njalo ovela koBulawayo obe ngu election agent umnumzana Lungani Ndebele laye ube sidla amalahle
njengoba be iyayothi ama authorities wonke khona de kumele benze iplan ngoba thina siyeke sibuye all the way silandu uzobona amanyala lawo esimelemini sibuyeleni nxa ukuthi amabizo abantu kawakho abazovota
kodwa unkosazana Lwazi Sibanda ngomunye wabathakazelela ukuqhutshwa kokhetho lolu.
Namhlanje siyajabula sifuna ukwenza ukokhetho omthandalo nyama yembongolo khetho omthandalo mina elami ibhiza nyasi liyaphuma ngoshuto elami ibhiza vele ngihamba lo mama okungala mama khonako sonke sithi kumama.
Omunye wabancintisa kukhetho lolu unkosazana Thokozani Khube uthi oqakathekileyo ukuthi benze ukhetho lolu belandela imithetho yelizwe.
Angilethemba lokuthi abantu kathi sinxa bekhetha umuntu kabasoze bakhangela ukuthi umuntu ungumama kumbe ungubaba, umuntu uliNdebele kumbe ulishona. Ngokuthi abantu kabadli khona lokhu, abantu kufanele bekhangele umkhokheli ngomsebenzi wakhe awenzayo, ngokuthi bafuna umkhokheli ozabakhokhela ozabenzela izinto ukwenzela ukuthi abantu kube lenguquko, abantu bebe lempilo ezinhle, abantu bebe lemsebenzi wel lokuhle ezindlini zabo kube lezibhedlela ezinhlele ezikolo ezinhle.
Sebethiye indlebe abantu bemelele ukuzwa ukuba ngubani ozanqoba kukhetho lolu. Bekulokhu kubalwa amavoti ngesikhathi sisiya emoyeni. Kusenjalo ngesikhathi kuqhutshwa lolu khetho amapholisa ohlangothi lwe-law and order abophe umgcinisihlalo weZimbabwe Diaspora Forum ohlala eSouth Africa umnumzana Socks Chikowero obedingwa phezu kodaba lokudutshulwa kuka-Alikani Manjengwa owaye ngomunye wababe Londoloza owaye ngumkhokheli waleli bandla umoyi uMorgan Tsvangirai. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Dama.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngengozi lokunye okuthiyeneyo olwe Civil Protection Unit luthi abantu ezabelweni seManicaland kumele baqaphele izulu lesikhukhula iTropical Storm Jalene elakho ukuna kuleyo ndawo. Uhlangothi lolu luthi izulu leli lizakho ukubhidliza izakhiwo njalo libulale abantu. Abasiza uzulu bathi sebelungiselela ukunceda abantu izulu leli lingana kuleyo ndawo. Umongameli Donald Trump uzama ngamandla wonke ukuthi kuguqulwe impumelelo yokhetho ezabelweni ezigadekileyo okwanqoba khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats kukhetho olwenziwe ngolwezi. UTrump wethula imibiko eminingi enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi sokumele idala lesenate livimbe ukubalwa kwamavoti ayenziwe e-Electoral College aveza ukuba uBiden unqobe ngamavoti edlula amakhulu amathathu 306 kwathi uTrump wathola amakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Kodwa uTrump uthi ukhetho lolu lwebiwa ngamademocrats eGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin. Lezi izabelo owanqoba khona uBiden. UTrump wanqoba ezabelweni lezi ngomnyaka ka-2016. Bamangele abanye abantu abadabuka eZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika. Umnumzana Believe Gawule owebandla lezano PF uthi okwenziwa nguTrump kulakho ukwenzakala kwamanye amazwe.
Uzashiya umumo omubi kakhulu ekutheni abantu baza amazwe amaningi ikakhulu xa sokhangela ngeAfrika bazabuyisela into le eyenziwa nguTrump ukuthi ye lithi nama-elections ayarigwa. Ingane lina lani lithi arikiwe ngapha eAmerica. So isiyingoma le esizahlatshelwa ngumuntu wonke ukuthi ama-elections arikiwe. Njalo isisenza njalo umumo lana ukuthi ama-Americans wona vele kade esenza wona i-champion ze-democracy. Sokubalimazile sebebhazale balele phansi amami i-America ilele phansi ngesizwe ngokuba yingcitshi kweze kuba isibonelo somhlaba ekutheni bona yibo abakhangelele ukuthi yibo abayisibonelo somhlaba wonke jikelezi. Ngokunjalo vele kuzalimaza izinto eziningi loko kuyinto kukaTrump okuthi ama-elections a-America arikiwe.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Melo Sidube.
Kwenziwa ngoTrump sokufana nje lokhetho lwaseZimbabwe luka-2008 lapho ubaba Mugabe wayedliwe khona, luka-2018 lapho umnanga Gobe edliwe khona umfana omncane Chamisa. So akusimangazi msakazi, kuyafana nje kusethusi lokho, asiqali ukukubona lakithi mu-Afrika kwenzakala. So asiyinto engasethusa nje, sibukile nje uTrump udliwe nje.
Umnumzana Paul Ndlovu odabuka eFilabusi esabelweni seMathabeleni South udane kakhulu ngokwenzakala kule Melika.
Mina indaba eyenziwa ngoDonald Trump le yokuthi abelokhu ezama ukuguqula imphumela yokhetho, ngibona ngasathi akungcwelisi yena nje kuphela but ungcwelisi iAmerika yonke, ngoba iMelika lilizwe elaziwa ngokuhamba phambili ngokuthi kulandelwe intando kaZulu kwenziwe izifiso zabantu. Pho ke abantu beMelika bakhulumile bakhethile umuntu abamfunayo, ongawukuthi yena kumele amukele ukuthi hayi abantu bazikhethele ngendlela abafune ngakhona. Ma yena esafuna ukuqhubeka ebe ngupresident wamele ngahamba ehlala phansi lebandla lakhe wabone lapha amaphutha awayenzile, ngoba vele uyawazi yena amaphutha akho uTrump ukuthi umoshe kuphi lakuphi lakuphi, uyazi akudingeki lokuthi adinge ukutshelwa ngabantu. So ngicabanga ukuthi kahloniphe imithetho, kahloniphe imiphumela yokhetho, kahloniphe abantu be-America, abayekele hand over ngendlela enhle ipower kumnyenza Amerika, ngoba unqobile kahle mpela la makhothi eMelika ngiwatshayela ihlombe ngoba afana lawe Zimbabwe ukuthi ahamba lebandla liphi elibusayo noma lidliwe bathi liwinile. So iMelika ngizama ukuthi mhlambe ngichaze ukuthi lilizwe elilomthetho, yikho ubona amakhothi ekwazi ukumlahla.
Umnumzana Banda Moyo oyemadabe endolwane esigabeni sebulilima West uthi uTrump sokumele aphume esikhundleni.
Okwenziwa ngoTrump lokhu kutshengisela ukungathandi idemokrasi ebantwini emhlabeni wonke. America ilizwe elikhulu kakhulu. Akufanelanga ngani uyakwenza lokho uDonald ngoba ufundisa abanye omongameli ukuthi impela lokho akwenzayo njengabo Zimbabwe babona kusho ukuthi kulungile njengoba siyabazwa noma bekhuluma ukuthi yanto liyabona ukuthi e-America kwenzakalani. Kube futhi kurayithi ngani uyafuna ukuthi ebekwazi kuphela ukuthi katshontshelwanga karikwanga kodwa lokho akwenzayo hhayi mina ngowami umbono hhayi umbona ngani uDonald khona into mpela ayifundisa into engalungayo.
Abalandeli bakaTrump abaningi bacabangela ukuthi ukhetho lwebiwa libandla lama-Democrats. Akula bufakazi obuveza lokhu ngoba amadale amaningi alahla okwaphanyekwa kuwo libandla lama-Republicans. Singangeni kusigaba esilandelayo wathi sikhangele ezivela kumanye amazwe amafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi sokulabantu abedlula izigidi ezingamajuma ayisitshiyangalombili 80 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19. Sithi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million sebebulewe umkhuhlane lo. Abantu bavota kukhetho lukamongameli namhla kule Niger. UMnumzana Mohamed Bozoum ukhangelelwe ukuba uzakhethwa ukuthi angene esikhundleni esithiwe ngumongameli Muhammadu Isofu. Sina sizwe ezamasiko. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkaba. Kambe iqakatheke kanganani inkaba yomuntu esintwini? Sixoxa ngodaba lolu lonkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Linjani balaleli? Ukulahlwa kwenkaba kuqakathekile kakhulu. Inkaba ungayinanzelela kahle kahle inguwe uqobo lwakho. Umuntu angathatha inkaba leyana ayisebenza ngendlela afuna ngakhona, uyakwanisa ukuba yinto nje impilo yakho yonke. Cause liyana into inguwe uqobo lwakho. Isingafulathiseli into eziningi kakhulu empilweni yakho. So kusiya ngokuthi wena umuntu lo uyisebenze kanye. Iqakathekile yona impela. Kayifuzanga nje ukuthi iphongeuba yinto nje ephongeubekwe kwegcekeni. Kulabanye abafake egabheni bavale. Kulabanye abalahla ngemva kwesiphala bayigebhele phansi. Kulabanye abaphosayo nje emasimini. Kulahlwa ngendlela ezijiyeneyo kakhulu.
Kungenzakalani nxa ukuthi umuntu engabamba inkaba ngendlela engayisiyo?
Kulaba ababekayo ezindlini kuthola ukuthi kuthiwa ifakwe egabheni izanyamalala. Yona iyanyamalala, angikwazi ukuthi iyabishiye ngaphi. But manje ingathikwa naphana omunye umuntu abuyayithatha ayayisebenza ngendlela afisa ngakhona. E-Africa sisazi kakhulu kuloyana rather than ukunotha. So umuntu angabe uyayithatha ayayisebenza ayenge akusebenza ukuthi unotha, uyakusebenza ukuthi uthwale nzima. Elder ube yinto nje iyabe vele kuqedile ngoba yiyo inguwe. That is why kuqakathekile ukuthi ibe le ndlela elahlwa ngakhona. Ezinye ezilamasiko abanye abantu balahla ngendlela abalahla ngayo ngesiko labo. Ungayilahla ngaleyo ndlela ekungafanelanga uthole ukuthi umuntu wakhona akabi right. Abanye bayagula into ezinjalo nje. Ngiyabonga.
Udaba lwethu luma lapha kwalamhlanje. Besixoxa-ke lo nkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Soku isikhathi sabatsha silo Mike Wobe.
Lingale tshona njani mthokazi amuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje mhlaka 27 December 2020. Igama ngumaigobe. Namhla kuhlelo silo Jingani Shoko oyinhlanganiso yezinasu Zimbabwe National Students Union. Sikhangela udaba lokuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani kwezemfundo.
mnumzana Shoko ngiyakwamukela kuhlelo lwethu njalo.
Ngiyaphila kunjani baba?
Ah ngiyaphila ngiyaphila bafoti. Ngifisa ukuzwa umbono wakho sikhangela umnyaka ka 2020 sikhangela indaba zemfundo elizweni. Ubona ngani intsha ihlangene ngezinto ezinjani kulomnyaka?
Okay, ah ngiyabonga bafongo umbuzo lo. Ah 2020 ah belive bekungumnyaka ongikade ongekho lula. Njoba siqalise sibona ngomkhuhlane we-COVID o-affecte amazwe wonke sijelele. So singathi thina eZimbabwe njengabafundi bekunzima. Sine sibona eziningi umnyaka usuyaphela, sibona abafundi kade bebhala imihloliso yabo bebhala le confusion singacacanga. So singathi thina ukufunda kahle kahle elizweni lakithi eZimbabwe akuzanga kwayenzwa ngendlela eyiyo abafundi kade bebona ukuthi bengafunda bephumela kahle ngempumela yabo emihle. Siyabona njalo futhi ukuthi even kuma-university indlela kade ama-online lectures kade yenzwa ngayo it was just a norm kuphela ukuthi kuyayenzwa, but eqinisweni on the ground bekungela into enjalo esingathi khona i-online learning.
Sikhangela udaba lomkhuhlane igcikwane le-COVID 19, nxa sisikhangela ezemfundo ubona ngani igcikwane leli liphazamise impilo zabafundi na? Njalo njengoba ezinye izikolo zisanda ukuvula ubona ngani ukuphazanyiswa lokhu kusaqhubekela phambili na?
Ukufunda kuphazanyisiwe ngempela ngoba sibonile ukuthi abafundi bona from primary level up to tertiary education abazange benelise ukuthi bethole ithuba lokufunda kahle kahle. Bafunde kwamalanga amalutshwane umkhuhlane lo wafika, njalo sithe sokuzame ukuthi kuvule isikolo. Sicinise sibone ukuthi labo abafunda ezikoleni ezingani ziphakeme ezingani zibhadala imali eningi abasithi khona ngama-private school yibo abengani bafunde kahle isengoba i-online learning yabo ibikhona sibili, njalo ngenxa yezimali abazibhadalayo eziningi kuma-private institutions bebenelisa ukuthi benikwe i-material ekwanayo usingathi khona idatha ukuthi bafunde. Kodwa anyone jikelele nje from any other institution from the poorest places sibonile ukuthi akunakufunda okwenzekileyo. Njalo even lanamuhla sikhuluma sinje khonapha sananzelela ukuthi umkhuhlane lo we-COVID ulokhu u-affecte ukufunda, njalo izikolo eziningi failed to adapt and adjust to the situation. Eqinisweni ukufunda eZimbabwe akuzanga kwayaba khona ngo-2020.
Hayi silukandaba, sithanda ukubonga uJengani Shoko owenhlanganiso yezinasu ngokungena kuhlelo. Lawe mlaleli, ulakho ukusipha umbono wakho. Nxa ungumuntu ongusakhulayo, phosela phela amazwi akho, ngiyakunxosa. Awusitshela ukuthi umnyaka ka-2020 uhambe njani. Thumeza umbono wakho ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyizi lukandaba olebalulisayo. Ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hobe. Mthakazi omuhle, zimpapo omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlana sihlobo esithandelelo zenkosi, sihlana ngesifundo lokugcina lomnyaka ka-2020 njalo sivela ekhisimusini. Namhlanje ke siza ke sikhangele ngomnyaka lo ozayo lalo odlulayo. Ke sibale encwadini yamtshumayeli isahluko sokuqala indima yesihlanu, umtshumayeli 1:5. Ilanga liyaphuma, ilanga liyashona, lehlesha ukuya endaweni yalo lapho liphuma khona. Zinkosi ezithandekileyo, umnyaka singawufananisa lelanga eliphumayo sithi sekusile, lithi nxa selingapha selehlile sesisithi sesiyatshona. Umnyaka uqala ngozibandlela uyegqitshwa ngumpalakazi, uqaliso omunye ngozibandlela olandelayo usiya komunye umpalakazi, njalo njalo. Sikhangeleke lumnyaka esivela kuwo, ubusithwaleleni, senzeni, siboneni? kuyini esingakuthatha sithi lesi isifundo esisitholileyo eminyakeni ka 2020 okuhle singakwenza kube kuhle njani ngo 2021 ukwenzela ukuthi impilo zethu ezabanye sibathandayo lesihleli labo zibe ngcono okubi okwenzakale empilweni zethu njengabantu njengemndeni njengomphakathi njengesizwe yikuphi okungamelanga kuphindwe ngiyazi ukuthi abaningi bethu silaloko kuthiwa ngama-resolution izinqumo esizithathayo ukuthi nxa umnyaka uphela kawuphele ngomnyaka ozayo ngifuna ukwenza lokhu lalokhu lalokhu khathesi kumele yiloo lalowo akabuyele emuva abone ukuthi kambe akwenelisileyo kade kusemandleni akhe kuyini kanti njalo kuyini okwenza ukubana izinqumo zeminyaka leminyaka zingafezeki abaningi bethu sizabona ukubana sizasola sikhombe iminwe ebantwini lentweni eziningi ngokwehluleka kwethu kodwa ke umuntu ongumuntu kaqalise azihlolene ngaphakathi kuthi loko ngithi ngizakwenza ngizakwenelisa yini ngilawo yini amandla ngilakho yini ukuthi ngiziguqule mina njengomuntu xa kuswelakala ukubana ngitshintshe ngiguqule ukwenza kwami ukuze umnyaka lo ozayo ube ngcono kwehluleke ngaphi ngo-2020 wenzeni ngempilo yakho angitsho izinto ezithengwa ngemali imali vele osezoyafa yaba khona kodwa zikhona izinto ezingafuni imali izinto ezinjengokuthembeka izinto ezinjengokuhlalisana kuhlela abanye izinto ezinjengokuthanda abanye abantu izinto ezinjengokubekezelelana ukuhleka nje ukuhlala nje uhlela abantu libingelelane lingakhangelelelanga ngokuthi uzazuzani kubani yizo izinto okumele nxa umnyaka luphe ela uzama ukuthi wena uzenze zibe izinqumo zakho zika 2021 nxa uNkulunkulu ekugcinile kasikhangeleni sinanzeleleni ukubana impilo izikhathi eziningi siyazenzela yona thina ekesekeleni ukusola siphakameni senze lokho okumele sikwenze ngamunye ngamunye okukhulu ukubana ingqondo zethu lenhliziyo zethu kaziguquke zenze u-2021 abe ngumnyaka ozakuba ngcono nxa uNkulunkulu esigcinile sisole okubi siphakamise okuhle incabango etshayileyo egobileyo ibe khathana lathi uNkulunkulu asinike imicabango ezakwakha thina ubuntu bethu imizi yethu imindeni yethu ilizwe lethu phoza umhlaba wonke singabanjalo sizananzela ukubana umnyaka ka 2021 ungaba umnyaka omuhle kakhulu ngakho ngithi kini lonke happy new year 2021 uNkulunkulu aligcine alinike impilo ende siwubone lo umnyaka siwugqiba singabaphilileyo amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo
mini gama lami ngokwesilathi moyo ngizalelwe esiganda ngakhulela esiganda ngafunda esiganda kuba manje ngisetsholotsho ngokuhlala sathuthwa esiganda ngiqale ukucula ngo-2015 nginama-albhamu angu-4 elokuqala lithi bayovuma elesi-2 lithi unemagic elesi-3 lithi ejele elesi-4 ileli lithi dear president lamanje umculo wami ngiwubona uwumculo ongisa phambili kakhulu ngoba abafowethu ngapha e-South Africa bayazama ukuthi bewungithengele kani lalo babethenga nje kancane kancane kodwa bangithengela kakhulu abafowethu bangisapota njalo bangikhuphula njalo bangiqinisa ukuthi hhayi mfowethu qhubeka usiya phambili senzele okuhle uthuthukise isizwe sakithi ngendlela okungakhona mbona umculo wami ungibeka kwelinye izinga elihle kakhulu njalo futhi labalandeli bayanda okungisapota mpela angifuni ukuthi ngikhuluma amanga ngiyabonga kakhulu mpela esizweni sikamthwakazi sonke nabanye futhi abangasengumthwakazi abakumamela umculo wami ukuthi abaqhubeke bengisapota njalo ngijabulisa isizwe njengoba ngisijabulisa ngizohlala futhi bajabulisa benzela konke okuhle
Siyabonga kakhulu umculo wakho lo jakalakithi. Singakugqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo umkhiphi 2.